Ya kuda abantu abayi-7 ababotshiwe ngomgqibelo kuthiwa khona baphathisipeyitha ku-demonstration ngomgqibelo egcwele bahanjiswe court namhla after detention from Saturday.
Kahle kahle kuthiwa licala bani abaletheswa?
Kuthiwa khona participating in a non-lawful gathering with intention to commit violence.
Manje baphethwe njani? Uke wezwa yini ukuthi baphethwe kahle nxa lapho bevalelwe?
Abesemapholiseni ukutshaywa kabatshaywanga benziwanga lutho bakwanisa ukuba legqitha labo ngesikhathi kodwa ukuthi nje khona ukuvalelwa khonokho bakuvele kungela justification ukuthi bakusenzelwane ngoba there was no fear of anything. Abantu laba baphongubanjwa bezihambele etown endaweni ezijiyeneyo abanye babanjwa bezihambele renki abanye babanjwa ema-flea market abanye babanjwa bezingenele emakhombini bephonge ukukhangela ukuthi umuntu angabe gqoke into ered efana njengeregalia ye-MDC izini ingayisiyo regalia ye-MDC bephonge ubamba randomly abantu nothi ukuthi babamba abantu bedemonstrate hhayi baphonge ubamba abantu ngisho ukuthi i-pre-trial detention yona leyo yesingayifuniyo yokuthi amapholisa abekho ngifuna ukuthi ahlukulise abantu azwise abantu ibuhlungu kuphela bekwazi ukuthi kulakulalei so who compensated for the detention Saturday Sunday until today around 3 court.
Manje kuthiwe yena ekhoti
ekhoti kuthiwe khona $100 day each and kwathiwa baripote kanye ngamaviki amabili into nje esingayifuniyo khonapho ngeyokuthi amapholisa vele kwenza njengathi bona iba bakufanisa ukuthi batshele abantu ukuthi can you demonstrate or not which is not true. Our constitution and section 25 yephosa it only gives the police ukuthi babe le-right yokuphiwa i-notice yokuthi something is going to happen not necessary ukuthi bona babafanele ukuthi ba-approve.